Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 31 Phalakazi 2021 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibili ngumuntu adesiphekela njalo eqhatsha izizalwane zikamthwakazi. Sizobuhlungu sibili njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu bakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision.
Izakhamizi zakobulawayo zibuye ngobuningi zathi gwaqa i-amphitheatre zizovalelisa usomabhizimusi obedumile waleli dolobho unkosazana Beauty Mpofu.
I-government isizama nge-last minute ukuzama ukufeza promise yabo leya ukuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vela kuseze kufezeke.
Umunicipal waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukuthi balalo nalo bahatshi leli gciwane. Ngohlelo woza Friday namhlanje sileqambo ligxile kumdumo werumba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe sebhumane super sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezigoqela iziphathamandla zikahulumende, inkokeli zikamunicipala labosomabhizimusi babuye ngobuningi bathi gwaqa i-amphitheatre bezovalelisa unkosazana Beauty Mpofu. Umampofu ube ngusomabhizimusi wendawo zokudlela edume ngokuthi kwesi's B Kitchen. Ubekwe namhlanje emangcwabeni awe-Lady Stanley Cemetery kobulawayo. Intitho lezindaba ye-Studio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Iningi labakhulume emngcwabeni kaSis B baveze ukudabuka kwenhliziyo besithi lokhu yikulahlekelwa okukhulu kukabulawayo njalo uzosala elesizungu. Ubathi ntambo waleli dolobho unkosikazi uJudy Ncube ngomunye wabakhulume kulo umngcwabo. Umsekeli kaMeya okobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uncome uSis B ngemisebenzi yakhe ekobulawayo.
Ngithi ubulawayo ulahlekelwe kakhulu sibili ngumuntu adesiphekela njalo eqhatsha izizalwane zikamthwakazi. Sizobuhlungu sibili njengedorobho kodwa umoya wethu ududuzekile lapho inzalo yakhe abantu bakhe besithi bona bazaqhubekela phambili ngevision ngoba uSis B was creating employment for our people. And ukudla kwakhe wakusiphakamisa kakhulu.
Okhansila sikhululekile moyo ka-Ward 17 ephumula kobulawayo ugcizelela amazwi kaNcube.
Njengomama ngizwa ubuhlungu ngoba umama uSis B ube yintombi ebisebenza njalo ikhangelele ukuthuthukisa ubulawayo njalo ikhangelele ukuncedisa abanye labo athi sebaqhatshile. Engumama njalo otshengise ukuthi ukuba ngumama uyanelisa ukusukumisa isigaba sakho ubulawayo ngokudla nje ukupheka isitshwala esilobunono lokudla kwesintu okuqakathekileyo.
USis B wanikeza isicoco lemivuzo eminingi ngenxa yesiphiwo sokupheka. Okwaba ngumongameli upresident weZimbabwe National Chamber of Commerce umnumzana Obed Sibanda uveza kulahlekelwa kwemuli yabosomabhizimisi.
Ubulawayo ulahlekelwe kakhulu not only ukuthi ube ngumuntu opheka kuhle kodwa ulahlekelwe ngokuthi ube sengumuntu ekade abantu bekhandele kuye ukuthi bafunde kuye ibhizinisi. Le business sithi uSis B was an unsung heroine. Okuthi abantu abaningi babengakunanzeleli babemthatha njengomuntu ophekayo kuphela but thina esasikwenza layo no ukuthi she was far much better.
Unkosazana Patience Masuku osebenze lo SSB okwesikhathe side layo veza ukudana okukhulu.
Ngizwe ubuhlungu kakhulu ngokulahlekelwa ngumama kimi, udirector, imento. She was everything kwami impilo. I worked with umama for almost 10 years. Ngi waitress, wangisusa lapho, ngabe head waitress, ngabe supervisor, ngabe marketing manager wakhe. Umama brought me up to where I am today.
Umampofu ubhubhele esibhedlela seMatadei ngolwesihlanu olwedlulile ngemva kokugula kwesikhathi eside ehlutshwa ngumkhuhlane wezinso. Uthiye abantwana bane, umfana oyedwa lamantombazana amathathu, njalo abantu bakhe bathembise ukusebenza bemanyene beqhubelisela phambili imkulu yakhe yokudlela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, igama lami ngingu-Ezra Jesus Banda.
Umansipala weseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshile leli gciwane. Lokhu umansipala uthi ukwenza ngehloso yokuzama ukufinyelela inani elidingakalayo ukuvikela abantu kulo mkhuhlane i-herd immunity. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwensuku ezintathu luqale ukuqhutshwa mhla ka-29 Mpalakazi njalo lwagqitshwa lamhla. Lamhla bebesemavinkilini awe-Gulf Complex esilindweni samabhasi aya eMthare emzini weMbare endaweni eyaziwa ngokuthi kusemapranga emzini weHighfields lesilindweni samabhasi endaweni ebizwa ngokuthi Jerima emzini munye. Ngaphambilini benelise ukufinyelela indawo ezigoqela emavinkili emzini weGlenview 3 eyakho Samuriwo eMfakose ekuwadzana 5 Estrata Avenue emzini weAvondale endaweni yePomona Quarry eHeathcliff kanye leinye eyaziwa ngokuthi Bamadzimai Ellen. Osaphethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sikamunicipala weHarare umnumzana Innocent Ruwende ulandisa kabanzi ngalezi nhlelo zabo.
In a bid to achieve herd immunity and bringing services close,
senza lokhu sizama ukuthi sanelise ukufinyelela lelo nani elidingakalayo ukuthi kuthiwe uzulu elizweni uvikelekile i-herd immunity.
Kodwa uzulu ogoqela umnumzana Junior Moyo uthi osekusenziwa ngumunicipala kwakumele ngabe kudala kwenziwa.
I-government isizama nge-last minute ukuzama ukufeza i-promise yabo leya yokuthi by end of 2021 bazabe sebekwanisile i-herd immunity target, kodwa kuyehlula and sonke besikwazi lokhu ukuthi vela kusoze kufezeke. Ngakho lokhu abasebekwenza nge-last minute, abantu bezama ukulungiselela ukungena umnyaka omutsha njalo abalento eziningi engqondweni yabo lokhu ukuthi lakho belandelelana le target ze-government esizaziyo ukuthi vele azifikeleki, ayike iku-waste isikhathi sethu.
Uhulumende akasakhulumi ngalolu daba aluthembisa abantu ukuthi kusiyafika emaphethelweni awonalo umnyaka ilizwe liyabe selilenani elidingakalayo labafika phose izigidi ezilitshumi 10 million loba isilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuthi kuthiwe livikelekile i-herd immunity. Uhulumende wayethembisile ukuba kwakuzoqhutshwa inhlelo ezijiyeneyo ogoqela ukuya ezikolweni ukuyahlaba abafundi, ukuya ezilindweni lapho kugadelwa khona amabhasi lokunye okungasaphumelelanga konke lokhu. Okwamanje bengaphansi kwengxenye yenani elidingakalayo asebelihlatshiwe baliphindwa kabili leli jekiseni ukuthi kuthiwe bavikelekile ngokugcweleyo i-herd immunity. Sebesedlula kancane izigidi ezintathu 3,129,823 asebelihlatshiwe okwesibili leli jekiseni ngemva kokuba abedlula inkulungwane ezithoba minwembili 8,040 belitholile ekutshoneni kwelanga layizolo. Kuthi asebelihlatshwe okwakuqala sebesedlula izigidi ezine 4,118,635 ngemva kokuba abedlula kancane inkulungwane eziyisithupha 6,394 belihlatshiwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abebandla leMDC Alliance banikeze ukudla kubalandeli babo abaswelayo ikakhulu abakhubazekileyo lasebekhulile abayizakamizi zaseGwanda. Albert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma emele umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa, uSenator Siphiwe Ncube uthe ibandla lakhe likhathazekile ngendlala ihlasele uZulu elizweni esidale uteningi lingajabuleli kuhle ikhefu lekhisimusi lelokwamukela umnyaka omutsha.
Sigcwelise isifiso sikaPresident akade khangelela ukubana abantu ngaba badle ikhisimusi, kodwa abasayidlanga ikhisimusi, sebenza kudla ini inye. Siyakubonga ke lokhu ukubana akhumbule abantu abaphila kuloneli lizwe linzima kangaka, ukubana nxa kudliwa kudle wonke umuntu, kungadla abanye abantu basale belanga.
Unkosikazi Jane Dewa odabuka kwa 14 eKwanda South uveze injabulo enkulu ngesipho asitholileyo.
Ngibonga lesipho engisiphiwe nguPresident wami uNelson Chamisa. Ngisithi mkomana ngaphinde andingathabe kakhulu ngesipho esinje. Ngibe ngingacabangela ukuthi ngizathola into ezinje. Siyake siwabona mahamba, kodwa sikaze siwabona enje.
Okugcizelelwe ngumnumzana Msindiswa Mpofu okavule isitri enandeni eGwanda North.
Ngithakile kakhulu isipho lesi, angikwazi ukuthi vele singambonga njani. Sasithemba ukuthi labe le mpilo ende aqhubeke azizwe lo mlando wokuthi abantu siyakhala sifisa ukuthi ngabe nguye ophambili ofukhokheleyo.
Umnumzana Justin Majalo lilunga le-National Executive AMDC Alliance uthi banenge abantu ababhekane lendlala abakhubazekileyo kanye lezalukazi lamakhehla baseGwanda abangaba ngamathumi amathathu baphiwa ukudla ukugoqela irayisi, ithukela, amafutha okuphekisa, iflawa kanye lendumba.
Khonokho kulutshwana kona laba abalutshwana abakhethiweyo bamela bonke abasemumeni ofana lawo nalowo. So yiyo ikhisimusi ethe sizolipha yona namhlanje.
Okungamanga kuhle komnotho weZimbabwe kanye lokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kudale ukuthi beduma ikhisimusi yalonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Unkosazana Gugulethu Masuku oyisifundi se-Upper 6 e-St. Columbus High School ohlala emzini weKhilani koBulawayo unikeze isipho semvunulo yabesifazana nxa besesikhathini lesepa kumantombazana ahlala eKhilani Squatter Camp ngenhloso yokuthi bathole labo ithuba lokulondoloza ukuhlanzeka njengoba limpahla izibiza intengo ephezulu kakhulu. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Iningi labesifazana abesenelisi ukuthenga imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba intengo yayo ingeneliswa ngabaningi, okubangela ukuba iningi ligcine liphila nzima ngesikhathi besemfuleni. Unkosazana Gugulethu Masuku uchaza isizathu sokupha imvunulo yabomama kumantombazana angamachumi amahlanu eKhilani Squatter Camp.
Ngile 18 years lapha ngilande ukuzodonate kwabantu abahlala kwi-informal settlement eseduzane leKhilani. Ngilanda amankazana specifically zobaphathela sanitary way so that they have, because these days sanitary way emashop isidula. I-packet ekade ngiyilungisa bekule pad lesepa, kwenza ukuthi amankazana akwanise ukuzilungisa bengela trouble.
Induna yeKhilani Squatter Camp umnumzana Tony Ndlovu wamukele ngenjabulo isipho lesi.
Awuhlelwa namhla sivile ayisalwemukela kakhulu ngoba yilo lujabulisa ebazalini ukuthi abantwana baziphathe ekukhuleni kwabo bengabi lobuchapha kibo.
Uthandekile Ndlovu omunye wabathole isipho semvunulo uthi ubevele esephelelwe ukuthi uzothini ngalesi sethekeli senyanga zonke esilanda abesifazana.
Sesithathu sisidalwa ngceda ngoba ngiyathola indlela zokuba ngiziphathe njani njengomntwana oyinkazana, ubona ngingazithengisa umzimba wami lokuthi ngikhule kuhle. Abantu abadoda bengadlaleli kimi, uzangceda ngoba sengitholile amaphethi okubana lani ngiwasebenzise nxa sengiyenile kuphila ukuthi bathi sengaselayo amaphethi ngalesi sikhathi.
Onakekela amantombazana eKhilani Squatter Camp ngaphansi kohlelo lwe-Sister to Sister ukhokhelwa yiNational AIDS Council. Unkosikazi Nompumelelo Dube ubonye kakhulu isipho lesi.
ngikhangela abantwana ku 10 to 25 ngibanika ulwazi ku SRH ngibafundisa ukuthi bazivikele njani ukule abstinence ukuthi baphuze ukuye emacansini lokuthi bazivikele njani njalo nxa kuukuthi sekwachasana nomuntu ongubaba ukuthi uyabe efuna ukumbamba kumbe umdlengula akwanisa ukuthi azivikele njalo akwanisa ukuthi abe lomuntu oyi-1 akwanisa ukuthi akhulume laye akungabi le-secret nxa uhlelo lanamhla mbona thi uzamphathisa ukuthi i-information embanika yona izafanana futhi lawena le abazayithola namhlanje okuntshengisa ukuthi abantu abami bazabe bekwazi ukuthi into engibatshe engibafundisa yona ayingibafundisa ukuthi ngokwalapha kodwa kodwa kuhlangene nje iZimbabwe jikelele njalo kulabantu ababakhumbulayo njenge-ejona le encane
amantombazana alitshumi lanhlanu athole isepa lemvunulo yabomama engabanceda inyanga ezimbili okulethe injabulo kwabanengi ngoba inengi alisenelisi ukuyithenga emavinkilini ngenxa yokukhuphuka kwentengo abanye sebephila ngokusebenzisa esebenza kaningi loba nje kulodubo lwamanzi ngoba kumele ihlanjwe ihlale ihlanzekile amankazana amanengi aweZimbabwe njengawo wonke emhlabeni jikelele asethomba esesemancane njalo akenelisi ukuzithengela imvunulo yokusebenzisa nyanga zonke abanye bagcina besebenzisa izichibi ezingahlanzekanga okugcina kudala imikhuhlane okwamanje ezweni imvunulo yabomama iqalela kumadola amathathu kusiya phezulu ngesizathu sohlonzi lwawo ngimele istudio 7 ngisekhilani kwabulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Ulayito kulamhlanje sikhangela emuva umnyaka wonke umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welemelika ukhulumisane lesowabo weRussia uVladimir Putin ngocingo izolo wamxwayisa ubana engabokuthi athumbekele Ukraine njalo achiyane lomcabango wokungena ngodlame kulelo lizwe ngemva kwenyathela lakhe lokuthumela amasotsha engcelweni le-Ukraine ukukhulumisana kwabawilabango esibili kulinyanga njalo kuza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu phakathi kwemelika labangane bayo abakumanyana wenethu lele-Russia phezu kwalolu daba uPutin ngokwelakhe icele ukubikwa yithe izijeziso ezingethulwa ngele melika labangane balo zingahle ziqabule ubudlelwane lele-Russia obuvele kuntengantenga abantu abaningi bebelokhe betheleka namhlanje enkonzweni eSt George's Cathedral edolobheni le-Cape Town kwele-South Africa ngelanga lesibili lokuvalelisa nalo Archbishop Desmond Tutu owayedume ngokuswela umbuso woncindezelo lobandlululo lwe-apartheid uTutu obophe ngesonto ubekwa kusasa umgqibelo abezomvikela bakwele Sudan badubule babulala abantu abane izolo abakade bephakathi kwabantu abatshengiselayo besola ukuhluthuma kwentambo zombuso ngenyanga ezimbili ezidluleyo lelo lizwe zabantu zingene ezitaladeni zitshengisela zisola umbuso wobutho zinganaki iziqondiso zokuhlala ezindlini ezethulwe ngabezomvikela laba kwezemidlalo umnyaka 2021 ubungekho muhle emdlalweni wenguqu njengoba eleZimbabwe lilahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu ababengabadlali laba beyinkokheli yalomdlalo intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
Uwedlula emhlabeni kamongameli weqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede sekuvuselele izilonda enhlizweni zabalandela umdlalo wenguqu ngoba sebebaningi lonyaka osaziwayo abadlale indima ezitshiyeneyo ekuthuthukeni komdlalo elizweni abathethwe ngumdali kuthe kuqala umnyaka wadlalela amaqembu abalisa ele-Acadia kanye lele-Capes United u-Anthony Kambani wedlula emhlabeni kwathi ngenyanga kanhlangula kufika abadlali ababili abadlalela iqembu le-Dynamos abaphinda njalo baba ngabaqeqeshi uMishek Jitsambwa kanye lo-David Mandela Mandikora ngontulikazi kubhubhe uSteve Kwashi owadlalela iqembu leZimbabwe Saints waphinda waba ngumqeqeshi olodumo esebenzela amaqembu abalisayele Black Aces kanye leCapes United. UJoe Mugabe wangukapteni weqembu leCapes United uFenginyanga Ncwabakazi njalo ngenyanga efanayo okutshone uErnest Maphepha Sibanda wadlalela iqembu leHighlanders leCapes United waphinda njalo wakhokhela iqembu leHighlanders engumgcini zihlalo. Kuyona le inyanga kaMpalakazi umdlalo wenguqu ulahlekelwe ngukululeko Dlodlo owayengumgadli weqembu leHighlanders. UKennedy Sibanda owayengumnikazi weqembu le-Eagles kanye lo-Isaac Nema owayeyimvimbi yeqembu leDynamos. Kusenjalo wakukaziwa ukuba uGumede uzabekwa nini njalo ngaphi loba nje udade wabo ucephe khulu Fuyane ethe yena umuyi wayevele watsho ukuba ufuna ukubekwa ekhaya kibo enyathi. Ngolunye udaba olumelana lomdlalo webhola, imanager yeqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors Wellington Mpandare uthi iqembu leli namhla liqale ukuzilolonga liselizweni laseCameroon.
Tomorrow we'll have two.
Kusasa sizaphinda njalo sizilolonge kabili ekuseni lasemini. Mhla zimbili kuzibandlela sizadlala umdlalo wokuzwana amandla. Umdlalo ebesiwuqoqele iqembu laseCameroon awusacaci kumbe sizawudlala ngoba sasivumelene ukuba sidlale mhla zine kuzibandlela. Manje bona sebesithi bafuna ukudlala lathi mhla zintathu.
Uqhubekele phambili uMpandare wathi imbangela ukuba beCameroon belifuna ukusebenzisa inkundla abazadlalela kuyo umdlalo wabo wakuqala mhla kuqala umncintiswano we-Africa Cup of Nations. Kodwa inhlanganiso ye-Confederation of African Football ithe abangeke besebenzise leyo nkundla sekusele insuku ezinhlanu ukuba imidlalo iqale. Umncintiswano we-AFCON ukhangelele ukuqala mhla ziyithoba munomunye kunyanga kazibandlela usiyafika emaphethelweni mhla ziyisithupha ngenyanga kaNhlolanja. Iqembu leZimbabwe okwamanje linabadlali abalichumi lathoba munembili kwele Cameroon njalo abanye abahlanu abadlala phetsheya kolwandle bazafika mhla zine kuzibandlela. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaGroup B ndawonye leMalawi, Guinea kanye leSenegal njalo lizadlala umdlalo walo wokuqala mhla zilitshumi lapho elizadibana khona leSenegal. Imele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanje.
Uhlelo Woza Friday kuliveki sileqembu eligcile umdumo oyeRomba elizibiza ngokuthi sukuma sihambe seBhumane Super Sounds. Lona-ke liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi idlozi elikhulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lidlala telesukuma sihambe lesithathu njalo lilengoma ezisithupha nango umkhokheli weqembu.
Sanibonani emsakazweni obingelelayo nguPhumzani Nyoni okhokhelela iqembu lesukuma sihambe seBhumani Super Sound ehamba naye uzibusiso Ncube. Kanti ngokuzalwa sizalwa ngasenkayi kwesikhobokhobo endaweni eseBhumani.
Madoda sivuselela madoda ethandweni umusizo lokho sizokukhuluma namhlanje madoda ungakwenza ethandweni usho ukuthi usasalele muva
dlalate aleli qembu agoqela ela kuqala elithi umuntu omnyama kanye lelesibili elilesihloko esithi tshintsha impilo.
Thank you.
abathanda ukuthenga idlalate balithola ngapi?
Ukuhlala sihlala eSouth Africa, inumber esitholakala kizo ngu 084 397 7607. Ezinye zithi 061 80 65 798. Izinamba esitholakala khona, sixhumaneni khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Siyacela kakhulu uxhaso lwenu, isapoti yenu, ukuthi lale lisisapota njalo lithenge umculo wethu ngendlela efaneleyo. Silibonga kakhulu balandeli bethu bomculo wethu Rumba.
Liphuma ke enkundleni iqembu lesuku masihambe sebhumane Super Sounds ngale.
Kalela abafana ophikisane baba labazukulu bakho abangazange bakubona baba, kungasenani baba, sizodanela emfulweni. Futhela wena uyanyonga.
Yinto yanini le mfana kamdala?
Kanti awazi.
Nizihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izakhamizi zakobulawa ezibuye ngobuningi zathi kwaqa i-Alf Theatre zizovalelisa nalo somabhizinisi obedumile waleli dolobho uNkosazana Beauty Mpofu. Umunisipala waseHarare usungule uhlelo lokungena emphakathini ehlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokubahlola ukubana balalo nalo bahatshi leli gciwane. Uhlelo Woza Friday namhlanje besilexembu eligcwele umdumo weRumba elizibiza ngokuthi Sukuma Sihambe Sebhumane Super Sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo noPraxidus Jeremiah and City libe lempelaviki elijukela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lokugcina kulomnyaka ka-2021. Silibonga ngokusisekela kwenu ngalomnyaka oselivalelisa nguPraxidus Jeremiah ngihle ngithatheleli thuba ngimele umsakazo weStudio 7 lokulifisela umnyaka omutsha omuhle obusisiweyo oka-2022.